umphathi ntambo wezemali umnzana umthuli Ncube uyabona ukuthi uthi yena imithelo izakhishwa kulala baba abaziza imali engafika phose 5000 amadola eZimbabwe ngamadola eAmerica 50 la madola la aya yenela nje ukubhadala izindlu ama room amabili elokishini ukuthenga amafutha okuhambisa ipetrol yi 2.5 liters akuncedi lutho lapha sokufuna ukuthi kukhulunywe ngemali ebhadalwa abantu ebancedisayo ukuthi babe bephila kuhle lokho nje kuphunga ukukhipha nje okuyincweza ngalokho angiboni ukuthi kunganceda lutho yenza kuthiwa khona yena laye ukuthi yena impilo yabantu bezimbabwe izane zezimbabwe izaguquka ngenxa yokuthi imali yangaphandle kwelizwe umthika wakhona uzakhipha kancane hhayi angiboni mina ukuthi umuntu uncume lokhu ukukhuluma ekhangele ngapi ngoba ungazinanzelisise ukuswelakala kwemali yangaphandle kwelizwe kwenziwa ukuthi akula mpahla ezenziwa eZimbabwe akula production angiboni ukuthi kungangena imitshina eminingi kathesi ngesikhathi somkhuhlane we-COVID onganceda ukuthi impahla eziningi zilungiswe eZimbabwe impahla zebe zonke zithengwa zivela eSouth Africa kusetshenziswa intengo yangaphandle kwelizwe intengo yemali yamarandi yama-US dollar izakuba lokhu ikhwela okokuthi siyacina sesithenga isinkwa kathi sesithenga isinkwa nge-$90 ama-Zimbabwe dollars siyacina sithenga isinkwa ngo-December nge-$200 nge-$500 so kuthi ukuthi vele lokhu akukhulumayo kukhulunywa njengomuntu nje oziphophelayo intengo yangaphandle kwelizwe yiyo enza imali yangaphandle kwelizwe yenza ukuthi impilo yabantwana bezimbabwe ibe ngathi izima
umnumzana Ncube ekhulume njalo nge-Victoria Falls Stock Exchange ukuthi ingaba khona ubona lokhu kungaba njani bangabuya yini abatshali bezimali beyisebenzise
yee sokuthiwa khona kuzakuba lomsika i-stock exchange e-Victoria Falls kanti bakithi abantu laba vele kanti bavela ngapi angikhole ukuthi ngabantu belizweni le i-stock exchange isebenza endaweni evele isenziwa ibhizinisi oHarare koBulawayo ngaye ngibathe nje i-stock exchange yakoBulawayo yee asibone lokho khathesi nje kuthiwa khona i-old mutual izakhishwa kumbe izadilistwa nxa kuthiwa khona umsika we-stock exchange weHarare uyavalwa kanti kuza kwenzeka njani ukuthi umuntu abe efaka iy'mali zakhe emsikeni omutsha owe-Victoria Falls ngapha umsika omkhulu we-stock exchange uvalwa hhatshi yikho kuthiwa khona kulama-policy inconsistencies angiboni ukuthi dade sithandekile lokho kukhulunywa ngumthuli Ncube kuza kwenzakala